Kuzuzo sisi ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwa ngudlwangu lo erobhari ukubulawa kwabantu ukuchaya kwabantu kuthathelwa abantu impahla sokwandile isehlakalo lesisenzakeleyo esomunye wethu esisebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko obulawa osumubi abantu abasahloniphani abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahlonipha impilo so lokhu kuyasikhathaza kangaka ukuthi singaqhubeka sinje sibona ungathi izinto azimanga kuhle asikwazi kungababangela kumbe yindlala ekhona kumbe ushota kwemisebenzi so kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu azaye bulala ubuninga ushota komsebenzi soke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili sokufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo abantu abasihambe ekhululekile abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umuntu ethweleni lamapholisa afanele asebenza adinga imbobho le egcwele ebantwini
Idolopo lakobulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu libona ngani bubangelwa yini
Liqiniso sithi idolobho lakobulawayo kwakuyidolobho lamakhosi idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo kodwa sesinanzele liphose kusuka kuluminyaka ophele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili engxenye okunye izizathu zakhona ikhona ukuthi sokwabantu sesihlangana kule dolobho nabantu bevelale abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye ama-cultures ahlangana kakhulu engxenye ngokunye okungasukubangela lolu hlupho njalo lakhona okuukuthi sinanzela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho siphose asikukholi ukuthi engxenye izigebenga abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu sinanzele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanya ngathi kuyimali ezingelahlonzi abantu sebedonisa nzima engxenye yikho kungabe kusikhozeka lolu hlupho kodwa nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima
bungaqedwa njani obugebengu lobo
Kunzima ukuthi ngathi ubugebengu ungaqedwa yini kodwa sokuqatha ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa uhulumeni laye unanzelela ingxenye angezelela amapholisa ngoba sesinanzelela ihlupho esibalalo kathi samapholisa amalutshwana lamapholisa futhi enjalo alalazimota uyafona ukuthi okulohlupho abantu sebebanjiwe abantu sebetshaye umuntu sebebulewe amapholisa abakuphendula abalamota uzokuthiwa buzosithatha sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje khona kuyatshengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough amapholisa futhi afana nawo abanike into zokusebenza nzisa babe lezikhali ezeneleyo babe le mota zokuhambisa kwenzela ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapholisa agijima yasiyafika endaweni lokhu ukuthi amapholisa ayesefuna ubeyithwala ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukuba naphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapholisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota le mbobho idlale kuba nabo bahambe bezivikele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesibalalo lwehleliwe phansi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipholisa bayotshela ukuthi abalamota bahamba ngenyawo yikho abantu sebetshontsha intando uyakutshontsha lapha iqeda utshontsha engabaleki lokubaleka akukhoze futhi elincala phane ngobe sazitha kula mapholisa so ke ngokunjalo uhulumende afake into kodwa lathi izakhamizi siyacebisana ukuthi sihambe ngokunanzelela sibaleke lokuhambe ebusuku ngoba kukhanya ungathi sihlaselwe sibili impilo zingalahleka siyaphambili abantu beqhube belimala besiya phambili